Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 9 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kuthi ukuthi izizalwane zeZimbabwe zizabe sezithenga izinto ngentengo ephezulu kusuka ethukeleni kuyemputhini kuyesinkweni kuye kufulawa.
Uhulumende namhla ukhophele intengo yamafutha ezimoto okwesibili phakathi kwensuku ezine okuthiye uzolo ekhala ngoba kuzabangela ukuqonga amahlayana kwentengo yempahla ezitolo.
Ukuswela ubaba wekhaya noma umama wekhaya singamazi ukuthi ubelephi. Ubuhlungu buyahlukumeza nje lezingane zizwa zithwele nzima kakhulu umyeni wakhe. Ukunyamalala kukaDamara ayisikho kodwa okukhona eZimbabwe, baningi abantu abanyamalalayo.
Sekuyiminyaka eyisikhombisa selokhu intatheli zindaba elwela amalungelo oluntu u-Itai Dzamara wanyamalala. EleZimbabwe selisayinelanele leKenya izivumelwano zokusebenza ndawonye kwezentuthuko kunhlangothi ezithiyeneyo zempilo ezigoqela izomnotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende namuhla ukhuphele intengo yamafutha ezimoto okwesibili phakathi kwensuku eziningi okuthiye iningi likhala ngoba kuzabangela ukuqonga amahlayana kwentengo yempahla ezitolo. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Ngolwesihlanu ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA lukweze intengo yephetulo ledizili isuka ku $1.44 ilitha ngayinye isiya ku $1.51. Uzulu uthe sakhala inyembezi zingakawomi lokoma lolugatsha lwavuka namuhla soluyikhuphulile njalo intengo yephetulo yaya ku $1.67. Idizili yona ikhwele yaya ku $1.68. Ngamanye amazwi idizili ikhwele nge-17 US cents kwathi iphetulo iyakhuphuka nge-16 cents. Ugatsha lweZERA luthi luthethe lelinyathelo kulandela ukukhwela kwentengo yamafutha emhlabeni jikelele okuyinto ebangelwe yikuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia kanye lezijeziso zenotho esezetheswe iRussia ngamazwe asentshonalanga phezu kwalimpi. Intengo yegasi layo ikhwele izolo isuka ku $2.03 ikg ngayinye isiya ku $2.07 ngesizathu esifanayo ngoba ele Ukraine lele Russia adlala indima enkulu ekuthengiseleni amazwe omhlaba amafutha ezimota layo igasi. Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana efihlela Ncube uthi ukukhuphuka kwamafutha ezimota lokhu kuzabangela ukukhwela kwempadalo yezimota ezithwala uzulu lezinto eziningi ezitolo.
Lokhu kuthi ukuthi izizalwane zeZimbabwe zizabe sezithenga izinto ngentengo ephezulu kusuka ethukeleni kuyemputhini kuyesinkweni kuye kufulawa kuye ekugadeni izimota zokuthutha lakho konke.
Intengo yesinkwa layo ikhangelelwe ukukhuphuka ngemva kokuba ele Ukraine lona elingumaqhuzu kundaba zokulima ingqoloyi lazise namuhla ukuthi selimise ukuyithengisela amazwe omhlaba. Ingcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ngaphandle kwempi ye-Ukraine intengo yezinto izaphehlwa njalo yikuwa kwedola leZimbabwe okuvele kukhona.
Akubalekeki ukuthi into zingakhweli, zonke izinto zizakhwela. Kungalazeli ukuthi kukathesi inyanga ebuyayo ngale yati ngamaviki azayo. Into vele bezizakhwela kungenxa yepressure yokubana uhulumende u-awadi ama-civil servant salary increment. Increment ama-civil servant did naturally kwi-economy yethu ile-inflationary pressure ngoba ibanika i-spending power which goods and services must chase.
Lanxa uhulumende esithi umthelela wempi ye-Ukraine yiwo obangele ukuthi akhuphule intengo yamafutha legasi, abanye bathi uhulumende usecatsha ngomunwe ngoba evele ezehlulekela. Kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule uthi akunjalo.
Zipolitics zodwa lezo bayakwazi labo ukuthi into abayikhulumayo ayisilo qiniso, ngoba iqiniso lona yile ukuthi ukukhwela kwediesel lokho kubangelwe impi ekhona kwele Russia la kwe-Ukraine.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU umnumzana Japhet Moyo uxwayise abamabhizimusi ukuthi labo bengagijimeli ukukhuphula intengo becatha ngodaba lwamafutha.
Silama bhizimisi esingathi abalama business ethics, ngabantu abagemblayo, ngabantu abaspekuletayo, kumbe kwesaba ukuluza asikwazi. Kodwa ke ubusiness person esilaye eZimbabwe kayisuye ke ubusiness person owazakalayo otholakala kumanye amazwe.
Umthelela wempi ye-Ukraine usuzwakala emhlabeni wonke jikelele ezikhwameni zabathengi, ngitsho laseMelika lapho intengo yamafutha ezimota lezinye izinto ezitshiyeneyo ezitolo esihlala ikhuphuka njalo nje. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungami Linkomo.
Sekuyiminyaka eyisikhombisa selokhu intatheli izindaba ilwela amalungelo oluntu uyitayi Tamara wanyamalala. Imuli yakhe abangani lalabo asebenza labo baveza ukudana okukhulu besithi baseselethemba lokuba uzabonakala isaphila. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTamara wayekhokela inhlanganiso eyayikhuthaza ukuthi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ehle esihlalweni e-Occupy Africa Unity Square. Ekhuluma ngalolu daba isiphathamandla se-Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Felix Mava uthe uhulumende kumele aveze lapho akhona uTamara.
Ubuhlungu ukuswela ubaba wekhaya noma umama wekhaya lingamazi ukuthi ulelephi. Kubuhlungu kuyahlukumeza nje lezingane zizwa zithwele nzima kakhulu umyeni wakhe. Ukunyamalala kukaZamara ayisikho kodwa okukhona eZimbabwe, baningi abantu abanyamalalayo.
Intaleli zindaba uNkosana Dlamini ukhuthaza uZulu ukuba ancedise imuli yakoZamara ngokuyipha usizo lwemali lenduduzo ngesikhathi bethithekile ukuba wayangathi uZamara.
Ngimo yita iZamara wayengasontatheli nje kumbe umuntu engathi sasisebenza sonke. Wayengumngane oseduze kimi ngoba sasihlangana kaningi izinsuku sixoxa sijabula kunjeyana. Wayeyimemba e-Quill Club. I-Quill Club yi-club yama-journalist eHarare. So sasihlangana kakhulu e-Quill Club. Sixoxa indaba ezijineyo ezimayelana lezombusazwe njalo njalo. Njalo kwakulijahela lihlakaniphile kakhulu ngoba lalilolwazi olukhulu.
UmkaZamara unkosikazi Shefra Tamara uthi lokho bekhuleka ukuthi atholakale phila.
Ndinetwa May Tamara, ndirimudzamai waita Tamara uya akaraputakiswa 9 March 2015. Zvino zvinorwadza zvikuru kuti nazuno vasvitsa 7 years tisati taziva kuti varipi uye chii chakaitika. tinobatikana zvakanyanya nguva nenguva, especially ndikanyanya kutarisa vana. Ndinonzwa mwoyo wangu kurwadza kuti chokwadi vana vangu kutokura vasiri kuziva kuti baba varipi, vachadzoka here.
Kuinto ebuhlungu kuba sekuyiminyaka esikhombisa singazi ukuba ungaphi njalo kuyini okwenzakalayo. Ngingakhangela abantwana ngiyadana ukuba ubaba wabo.
Omunye wasebenza loDzamara umnumzana Charles Nyoni uthi uhulumende kumele ancede ekudingeni uDzamara.
Okokathi esisihloke sisithi usaphila simelele ukuthi abuye. Omunye wethu esasisebenza laye ucaptain wethu owayesikhokhela endabeni zokuvikela amalungelo kaZulu ucaptain Itai.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Daniel Molokeli ongummeli wedayi lephalamende.
Indaba ka-Itai Dzamara ilokho isizwisa ubuhlungu khonokho ukuthi umuntu uyakwanisa ukuthathwa phambi kwabantu libalele athunjwe anyamalale iminyaka yonke leyi achiye umkakhe nabantwana, yinto ezisa ubuhlungu kakhulu. Siyakwazi ukuthini icala lakhe uDzamara kwakuyikuthini wayesithi amaZimbabwe asekhathele ngombuso kababa uMgabe. Ngakho ke kuyakhanya kuobala ukuthini abantu abamthumbayo lapha babesebenzela iZANU-PF.
UDzamara wanyamalala emzini we-Glenview 7 eHarare ngemva kokuthunjwa ngamadoda amabili angaziwayo amfaka emoteni eqeda ukugetlwa ikhanda. Kuze kubela namhla kakazange abonakale. Imizamo yokumdinga mnyaka yonke le isiyehlule lanxa inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zakhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu we-High Court owanquma ukuba adinge ngokuphangisa, kodwa uhulumende akatsho lutho ngaye. Imizamo yokuthola icele kahulumende yehlule ngoba ucingo lukamnumzana Nick Mangwana belungangeni ukuthi lo mphathintambo wezembiko unkosikazi Monica Mtswango abeludojwa ngumuntu otshele iStudio 7 ukuba ukomunye umhlangano. Kodwa ikhuluma ngozibandlela emhlanganweni wamazwe omhlaba okhangela ngesimo sokulondoloza kwelungelo loluntu o-Universal Periodic Review, umphathintambo wezemthetho omnumzana Ziyambi Ziyambi uthe uhulumende wakhe ukhathazekile ngokunyamalala kwaDzamara njalo wenza konke okusemandleni akhe ukudingisisa ukuba ungaphi. Wathi njalo uhulumende uyagcwalisa isithembiso sakhe kusinqumo somthethwandaba waphezulu e-High Court sokubikela imuli yakhe emsebenzini wokudingisisa lokhu kodwa okulandulwa ngabe muli kanye labagqwetha kaDzamara. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
ELeZimbabwe selisayinelanele leKenya izivumelwano ezigoqela ezokusebenza ndawonye ukuthuthukisa umnotho wamazwe omabili, ezomvikela, ezokuvakatshelana, ukuthengiselana kanye lokuthuthukisa impilo yabasakhulayo labesifazana. Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komhlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa eNairobi, umongameli Uhuru Kenyatta weKenya uthe izivumelwano lezi ziqinisa ubuhlobo belizwe lakhe leZimbabwe obusukela ilizwe lakhe lingakatholi uzibuse. Uthe kulabantu beZimbabwe abomhlobo weshiyoneni abahlala eKenya ngeminyaka yabo 1960s asebalungiselwa incwadi zokuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano ofanayo ukuthi bakhulume ngodaba lwamalwecatsha akuzwekazi le-Afrika kanye lokuphathelane lomkhuhlane we-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi njalo elilunga lebandla leZANU-PF esiqale ngokumbuza ukuthi kambe ziqakatheke kanganani izivumelwano lezi kanye lobudlelwano lele Kenya.
Well, akulantenhle njengokudlelana kuhle omakhelwane amazwe angabe eseduzane lathi khonapha kuyathuthukisa lokho esikuthi ngesingisi i-trade okumele yenzakale ukuthi kona umkhonomi ube umkhonomi ophilayo. So ngawubona umongameli esukuma ephuma esiya kwamanye amazwe besiyaba lo budlelwano obunjalo kuba yinto esinika ithemba ekugcineni kohambo le kuba naye nxa sidlelana labantu kusho ukuthi kona konke singabe sikwenza thina la siyakwazi ubana simanufacture izinto lapha ziswele imakethi kodwa ngenxa yokuthi kona kabe kulo budlelwano phandle ngale sesingazimaketha phandle sikhulise umkhonomi khonokwana futhi kukhulisa amankampani anjalo nxa ekhula azenze ubana abantu abaningi bethole imisebenzi beqhathwe ngoba kathesi siyakwazi ubana into enkulu kakhulu lapha kwelakithi yikuthi imisebenzi milutshwane ngenxa yamankampani amaningi avala.
Ezinye zezivumelwano ngezokuthi bathu
bathuthukise impilo yabesifazane njalo bebone ukuthi abatsha bathola imisebenzi singathi izingatsha eziqhakatheke kakhulu yinlezi ezabatsha labesifazane
izolo bekulilanga elikhulu ilanga lokunanzelela njalo ukuqhakathekisa abantu besifazane omama osisi bethu abantwana bethu lokunjalo nje siyabona umhlaba lo ngabe owesifazane kakho ngabe lo mhlaba ungokunye ungakhangela umuntu wesifazana nxa endile ubunzima ahamba kibo emendeni nalwana umkhangele nxa engumntwana ubunzima ahamba kibo ebuntwaneni kwapana sekuthola amalungelo afanana lawalo ongumfana ukhangele noma nje lapho sibili sithi khona usethole umendo sibili uyathatha indlu ayithi nje ibe indlulana ube ngumuzi ubone sokugudumala athathe ukuzithwala umbone sikhiphe indoda inkalakati ngangame opresident bonke laba ubabona benjana baphuma kumama so uqakathekile kakhulu umuntu wesifazana ngako ke nxa bekubambile khonoko upresident walapha kwelakithi lopresident uKenyatta weKenya yindlela enhle abahamba ngayo okumele vele ngabe kuhanjwe ngayo lo ntanga laye siyakwazi ubana nguye phela othatha over nxa thina sisuka sishiya lo mhlaba laye kumele anakekelwe kuhle ubana kulungise ubana bona bathole imisebenzi babe le mpilo enhle eprogressive ezenza ukuthi ubona ubutsha babo kungabe yibutsha osobuchaphaziwe ngoba siyabona kakhulu endaweni eziningi including khonapha eZimbabwe so there a lot of abuse ezidakamiswa ama-drugs ngenxa yokuthi abantu abala msebenzi abala kokwenza so ingqondo zabo zi-idle zipho kuhlala nje sibegcina sebesenza konke lokhu okungayisikho usebedawa izinto ezidengeneningi ezishiyene ngoba akukuhle lokho esikubonayo okwenziwa ngabontanga ngenxa yezidakamisa lezi asebezithola all over.
Lo umnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi njalo elilunga lebandla lezanu PF esixoxelaye ekobulawayo. Ulife Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Intengo yamafutha ezimota iqonge okwethusayo emazweni womhlaba ngolesibili ngemva kokuba umongameli Joe Biden welemelika ethule umlayo wokuthi ilizwe lakhe selimise ukuthenga amafutha ezimota akwele Russia. Intengo ihle yaqonga isidlula amadola amane kugaloni ngalinye okuyintengo eyagcina ukukhuphuka ngale indlela kwelemelika ngomnyaka ka-2008. Elemelekwa libikwa liyalile ukusekela umqondo welunga leNATO elePoland ukuthi indizamthinyana zebutho ezalungiswa kweleRussia ezama-MiG-29 fighter jets zisiwe enkambeni eseGermany ukuze ziyencedisa ibutho lemoyeni lakwele-Ukraine ele-Air Force ukuzivikela ekuhlaseleni kwalo ngeleRussia. Amazwe omhlaba ugoqela elemelika athi eleRussia lalingakhangelelanga ukuthi ele Ukraine lingalwisa ukuzivikela ekuhlaselweni yilo ngendlela eyikho khona okwamanje. Isiphathamandla sikahulumende welemelika sitshele ikomiti yedale lephalamende elecongress ukubana ele Russia likhanya lethuswe ngamandla ele Ukraine lona elalikhangelele ukuhlasela lihle liqedelane lakho ngosuku olulodwa kumbe ezimbili.
Abadabuka eZimbabwe abanengi bekuhlelo lweZimbabwe Special Permits bathi kabasoze benelise ukulungisa amaphepha okuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni ngenxa yokuthi kabangeni kunhlelo zonke zamavisa ahlelwe luhlangothi lukahulumende olubona ngezethekele lendaba zekhaya. Abaxoxele Studio 7 namhla bekwele South Africa bathi okufunwa nguhulumende wakwele South Africa okunjengokuba lencwadi eziveza ukuba bakhaliphile emsebenzini eqakathekileyo ngabalakho ngakho ke balakho ukubiselwa eZimbabwe nguhulumende kungedlula umhlaka 31 kampalakazi lonyaka. Iningi labo ngabasebenza emavinkilini, ezitolo ezithengisa impahla, emakitchen, leminye imisebenzi engenziwa ngabadabuka kwele South Africa. Abaphansi kohlelo lweZimbabwe Special Permits bedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa 272,000. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe nomnumzana Bongani Mkhwananzi wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Vele mthetho wabo babengaqualify to begin with. That's why there was a special dispensation. Now you find ukuthi umuntu in terms of ama requirements akuma mainstream permits lendlela okumele ngabe uwathola ngakhona kuba near impossible. So bazama ukuthola indlela zokuthi bengenelisa kanjani ukuthi benele kulo kule imigomo efunekayo. And kuba nzima, kunzima kakhulu abantu bakithi ngoba the formal mainstream permits bebengenelisi vele, yikho babephiwe i-special dispensation okokuqala.
Nxa ukhuluma ngakhona ukuthi bebengenelisi, singathi ukhuluma ngani? Kungajula kancane.
Umuntu ake sifake umzekeliso womuntu mhlawumbe osebenza imisebenzi yasemakhitshini, and iningi labo labo bantu akusibo bantu oyabe eqhashwe ngumuntu oyedwa. Automatically lowo muntu incwadi yokubhalelwa nje ukuthi usebenza kwaSpain isivele isistaka ngoba usebenza ngapi, uthola ukuthi usebenza abantu abane ngeviki oyiwani maybe ngama 250 wona lawo, then wena ufuna ukubhalela incwadi yokuthi uyasebenza. Omunye uthola ukuthi wangena ekampanini, ninaye ubaba oke wangifonela emalangeni lapho uthi uyi-electrician, yena wangena ekampanini liyane thanyela umqhaji wambona ukuthi hayi umuntu lowo ngathi ngumuntu ole esimilo esihle, waqala ukuthi maye siyabe siyayenza ama-installation apho behambe laye futhi waqala ukufundela leyo electricity, waqala ukugcina sengcono kulabanye nge-electricity lokhu efunda khonapho kule 11 years elokhu esebenza lapha. Manje sokufuneka i-qualification yokuthi yini qualifier, under what qualification, akala qualification ukuthi wena waye ukuqhatshwe wena kungaqhatshwa ngusibani bani. Kunzima ukuthi kujustify yeke in legally, but nge-motivational letter usengamhlawumbe bokujustify ukuthi hayi lo muntu samthatha get in-house training, kodwa by formal training akalayo leyo formal training. So yizo ezinye izinto abantu abahlangana lazo zwene ukuthola ukuthi hey kudala ngisebenza lapha kodwa angiqualify in terms of the mainstream requirements. So ama requirements yiwo ayenza abantu ba delay, hayi ukuthi bona abantu bafuna ukudelay.
Ye ngosikangele vele ufunakalani ukuthi umuntu nxa se apply kutsha khonapho kumele kube umuntu onjani angene kwi-visa yangkhona?
Amavisa akhona ahlukahlukene, kule general work permit, kune critical skills visa. I mean ngobiza ngamavisa, kule general work visa, kule critical skills visa, mhlawumbe abanye sebengacabanga ukungena kuma-spousal visa, abanye bacabange ukungena kuma-business visa. So ake ngiqale ngifake umzekeliso womuntu odrive i-Uber. Umuntu odrive i-Uber akaqhathwanga kodwa uyasisebenza ule business. Kodwa i-business lelo kunzima ukuthi umquantify ukuthi aye ku-business visa kumbaye ku-general work visa. Engaya ku-general work visa kuzofuneka abhalelwe ngumqhatshi incwadi yokuthi uqhatshiwe. Umqhatshi kala yena ngokwemfanelo ngoba i-Uber kahle kahle somqhatshi i-partner. Then engafuna ukungena ku-business visa kuyaqala vele ukuthi hayi ndoda sicela i-5 million yokubona ukuthi wena vele uzoinvesta lapha e-South Africa, ubuye njani imali yakho le ubuye la. Hayi vele mina angangenanga lapho ekhaya ngibuyele i-business, i-business ngilifome sengikhona lapho. Baningi abantu abanjalo, abanye abafoma uthole ukuthi umuntu vele ube ngupulamba, waziqalela ukupulamba usele business, even i-registered ku-CIPC, but in terms of business permit requirements akuvumi. Kodwa yena usele runner le business, usele isikhathi elirunner, and uyena lisukuqhatsha mhlawumbe kaqhatshanga abantu permanent kodwa uyabanika amatoho, uthole ukuthi uyadobha ababili abathathu SM kokuyi-piece job anakho. Uyaqhubeka ngempilo katshontshi lo muntu and is self-sustainable and is living a very decent life, kodwa in terms of the legal requirements akenelisi. Omunye ufuna ukungena ku-spousal, yena ubezihlalela le ntombi nje kathathanga mhlawumbe even customarily or in any way. Kodwa
manje ukuthi angene kuspousal kumele phela ngabe waqala wangena mhlambe nge-permit ethize wangena kuprocess yokuthatha umuntu oyisizalwane sala. Kuhlwahlwe ne-critical skills visa, nginaye umnumzana mpela ongumhlonipheki mpela engimaziyo mina ofune ukuyilungisa i-critical skills, kodwa uma sisiya kuma-bodies ukuthi kulungiswe like kuyabe kufuneka ukuthi ube registered with a professional board. Siyafika laphana i-process yakhona into engathatha almost a year.
Lowo umnumzana Bongani Mkhwananzi wokunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Wezemidlalo lidonsa nzima iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders kulezi nsuku njengoba labasakhulayo abeBosso 90 labo bethwele amagabha avuzayo esigabeni seSouthern Region Division 1 Soccer League. Kubika intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu leBosso 90 lihlezi endaweni yesine nxa usuke emsileni wengalane yemiklomelo kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League ngemva kokudlala imidlalo eyi-9. Umsekeli kamqeqeshi weqembu leBosso 90 usiza abantu Khoza uthi lesi simo sesibalalisa begqoke izicathulo.
Sikhathazeke kakhulu ngokunqotshwa mihla ngemihla. Ekuqaleni besithi kungcono ngoba besisiba nguthikilobhanga sithola umklomelo owodwa, kodwa kathesi sesilahlekelwe yimiklomelo yonke yomithathu. Yebo, kambe thina owethu umsebenzi ngokukhulisa abafana, kodwa lempumela layo iqakathekile. Yikho kuzamele sithole indlela eyokuba sibakhulise abafana, kodwa ngasikhathi sinye sithole impumela enhle.
Phezu kwengalani yesigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League kuhlezi iqembu leWange lona elilemiklomelo engama-20, njalo elitshiya ele-Arnel elihlezi endaweni yesibili ngemiklomelo emine. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leWange uBongani Mafuthi yena umango usemude kumkhankaso wokudinga iqembu elizathola ilungelo lokuyadlala kusigaba sePremier Soccer League ngomnyaka ozayo.
Eqinisweni akukakhanyi ngoba sonke emathimini lapha sisazama ukuthi sikhulise i-fitness yama-players wonke. Amathimu sengathi se-fit kathesi, sokunzima. Wonke umuntu oku-Division 1 ithuba lokuthi aphumelele ekugcineni lokho livulekile. Ngeke sathi ukuthi ubani senjani. So thina njengeWange sokumele ukuthi sizilungiselele. Kuvikile ebulayo sidlala le Ratananga, i-team ekhotshwa ngamadoda alolwazi lokudlala lokukhotha. Ngiyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi siyethola impumela esikukhalelayo ukuthi bangasidli eziningi, thina sithole okwama-points okuthatha.
Kumidlalo yeviki lethu bamunomunye ezakuba khona ngempela viki yezayo, iqembu leWange lizavakatshela eliRatananga lona elihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo. Lo mdlalo uzakuba enkundleni eluveve p arena ngehola le-12 yemini. Ikanti emini kuzakuba lo mdlalo phakathi kweqembu leBosso 90 kanye lele Indonsakusa enkundleni efanayo. Umqeqeshi weqembu le-Indonsakusa uXolani Kundlande uthi bakhangelele ukwala belokhu bedobha imiklomelo ngokuqhubeka kwemidlalo.
Sikhangele umdlalo ngamunye ngamunye, njalo senze okusemandleni ethu ukuba sithole impumela enhle. Khathesi sesikhangele umdlalo wethu leBosso 90, njalo lakho sikhangele impumela enhle.
Eminye imidlalo ehlelwe ukuba idlalwe ngempela viki ezayo imi kanje. Ngomgqibelo, iqembu leArnel Movers lizadlala leZPC Wange enkundleni eluveve ngehola le-12, kuthi ngehola lesithathu emini iqembu leSiu lizadlala leTalent Vision. Iqembu leMosi Rovers lizadlala leMakhandeni Pirates enkundleni eChinotimba eVictoria Falls, kuthi iqembu leCars Mine lizemukela eleQuality Foods naseTech Mine. Kanti iqembu leMainline lizadlala leIndlovu yanyathela ngasePlumtree. Ngesonto, iqembu leZimbabwe Saints lizadibana leleAjax Hotspur ngaseLuveve p arena ngehola le-12, kuthi ngehola lesithathu emini iqembu leMountain Climbers lizadlala leleBinga Pirates enkundleni efanayo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga.
Yeah.
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.